Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bamangele bebona imifanekiso yesakhiwo sikaMui esihle okumangalisayo. Bathi akuhambelani lokwenzakala ezikolo elizweni lonke jikelele ngoba izikolo ezinenyi zikusimo esibi. Bathi kunzima kakhulu ukuqathanisa izikolo zemfundo ephansi lemfundo ephezulu lendlu yakhe eseHarare. Engakabi ngumongameli uMui wafundisa ezikolo ezimbalwa eZimbabwe laphandle kwelizwe. Wafundisa eHope Fountain, eMpandeni High School, eZambia lakweleGhana. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Patrick Ndlovu uqathanisa indlu kaMgabe lezikolo kanye leholo lababalisi.
Emasikhayele umuzi kaMui uPresident Mugabe lothiwa iBlue Roof cabangela imali yasebenzayo lapho kusakhiwa lowo muzi. Bese sithi yena lo baba owayengumbalisi abantu abathiwe wathuthukisa ezomfundo kweZimbabwe sikhayele lezikolo elizweni leZimbabwe ayawuhambelana. Engumuntu oyethanda imfundo abathatha leyo mali phela wakha izikolo wakhonisela amatisha. Ngoba kuyakhanya sibili ukuthi masikhangela isimo sesikolo leseBlue Roof ayawuhambelana. Singatsho ukuthi kumele ahlale emaxhokovaneni kodwa leyani indlu isimo sezikolo ikakhulu ngapha emadebheleleni iyatshengisela sokuthi ube ngumuntu ongala ndaba lemfundo ikakhulu ebantwini bemandebeleni.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lo Ndlovu.
Blue Roof itshengisa ubana umongameli lodazilaye ube ngumuntu oselfish. Uyakhe inkalakata yomuzi uqede imali eziningi eselatshizwa kodwa ungakhangela izibhedlela ukhangela izikolo kufile. Yikho eze wayelatshiswa ngaphandle abantwana bakhe bagcine befunda kuma-private schools bayaqedisa ngaphandle loyintombazane. Kuyakubonisa ukuthi uPresident osengala confidence lento lelizwe alibusayo lento zakhe. Usubonile lubaba kulusizi ukuthi kufakwa kubongelwa kodwa hayi yena uthiye wonile. Yike sizamkhumbula ngakho.
Osakhulayo ubakhidzanani Dube uthi isimo sezikolo uma kuqathaniswa lendlu kaMui uMgabe kuveza obala ukuba wayengelandaba lezemfundo loba engumbalisi.
Yabona nxa ukhangela iBlue Roof kuyakhanya ukuthi lona ngumuntu sibili owazininka isikhathi sokuyenza kodwa nxa ukhangela izikolo unanzelela ukuthi zilahlelelwe njalo ngumuntu wayengelandaba lazo kodwa elendaba lalapha ahlala khona ejiyo kunye ngaphandle kungalungisiswanga. Ikweze wahamba uyibona injeyana nje lezikolo zisala zinjalo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi uMui ubelihlazo kwezemfundo ngesimo sezikolo ezweni uma kuqathaniswa lendlu yakhe.
Masikhangela indlu kaMgabe leyo uthiwa iBlue Roof ziqathanisa lezikolo ezisemaphandleni kakhulu kithi ngapha eMathibeland. Amaklasi abantwana athiwe ngodaka afulelwa ngotshani othisha abahlala ezindlini zotshani njalo kutshengisela ukuthi imali beziphuma ezegovernment wazinye zedevelopment ihulumende egoqela yena uMgabe njengobathi iyinhloko yahulumende efake esikhwameni. So kutshengisa ukuthi izimali eziningi beziphuma kufuze zilungise izindawo but lo uhulumende wethu ubegwinya imali ezifake esikhwameni sakhe esiya kwakho ubukhazikhazi obesibonayo. Njalo kuyukuthi lalaba abangaphansi kwakhe bazakopa wona ubukhazikhazi ngoba indlu yakhona indlu ekhanya imangalisa wonke umuntu. Bazaba lesifiso sokuthi bebona lokhu kwenziwa uRobert babe logqozi lokwenza into engalunganga yokuthi labo batshontshe imali bayezakhela abakufunayo.
Umnumzana Ndodana Moyo laye uthi indlu kaMui uMgabe iveza ukuba ube ngumhuquluzi wenotho abafundi bengelandawo zokufundela.
Ngiyasithanda isitsho samaNdebele esithi okulempondo akufihlwa emgodleni. Nanku ukufa sekumtholile umkhulu uMgabe obelimenemene umhuquluzi wenotho. Nansi iBlue Roof ibucwazicwazi ungani kusezulwini. Izikolo zeZimbabwe zikahulumende abantwana bahlala phansi kwezinye izindawo akulazitulo emaphandleni bahlala ematheni. Etshontsha umnotho wethu wehlizwe ithimba yethu esiyathengisa abantwabethu behlezi ematheni. Yena kuyibucwazicwazi asinama science schools asinama laboratories elizweni kodwa umuzi wakhe ngithilo ngathi ungathi kuhlala ingilosi ube ngumhuquluzi wenotho.
Umuyi ubhubhele kweSingapore eleminyaka engamachumi ayisithiya ngalolunye lanhlanu 95. Utshayelwa ngabanye ihlombe abathi wathuthukisa ezemfundo. Ilizwe leZimbabwe laziwa ngokuba labantu abanengi abafundileyo loba nje abaqeda izifundo emakolitshini bengatholi imisebenzi. Umuyi uthiye ikhosikazi lakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana labazukulu. Ubedume ngokukhuluma isilungu ebesiphuma ngamakhala akwaziwa ukuthi uzangcwatshwa ngapi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.